kutaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalisa amagama kwenzela ukuthi benelise ukuvota mhlazi ngamashumi amabili lantathu kuncwabakazi 23 August. Bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZANU-PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezi nkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe siyakhangela olalo ngibizo lami beliphuma kuhle kuwadi yami, kodwa ke into esiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iwadi senguwadi 1 koBulawayo senseBulawayo Central Constituency. Ngahamba eZEC bamvulela ke master voters roll ibizo ngalithola liqondile lilapho engivotela khona, kodwa ke kule voters roll ke ebiphrintiwe abalayo kuma polling station kuma centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami nje sokuqondile konke lilapho engivotela khona, kodwa ke bakhona abanye abasebatholile amabizo sokulungisekile. Kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behlule ukuwathola, abanye bathe bakhalala, abanye njalo bathe be-checka-ke ngoba kwezi nsuku uyakhangela kumakhalekhukhwini wakho *265# ukuze ubone ukuthi uvotela ngapha. Abanye bathe bebona amabizo abangaphumi batsho bakhalala bahambanga ukuyalungisisa-ke uhlupho lolu eZEC. So ngezinye indlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolu, yinto edanisayo kakhulu-ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, kayikalungeli ukuthi-ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuncwabakazi-ke mhlazi ngamashumi amabili lantathu kwenalo mnyaka.